Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani izolukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili imhlaka 30 Mfufu 2018 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Abesifazane bakubulawa bakhuthaza ukulandelwa ngokugcweleyo kwemithetho ebanikeza ilungelo lokuthola impahla ikakhulu izindlu lomhlabathi.
Sivele sikukuchile uqaleni ukuthi ayisiyo mali. Sivele sikhulumile phambilini ukuthi izisebenzi nje kazidimande ukubhadalwa ngeAmerican dollars. Umkambo uyakhokhela kumkambo uyajenisela ukuthi kufunakala imali elohlonzi olunjani phambili.
Abenhlanganiso yezisebenzi abeZimbabwe Congress of Trade Unions bakhuthaza uhulumende ukuba amukele ukwenzakala emikambo ebizwa ngokuthi ngama market forces ukuba yikho osekuqondisa umnotho welizwe. Iningi lezizalwane zeZimbabwe eselihlala eBhilitane seliqale ukuthengela izihlobo labangane ekhaya ukudla ukuze kufike ngesikhathi seKhisimusi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abesifazane bakubulawayo bakhuthaza ukulandelwa ngokugcwele kwemithetho ebanikeza ilungelo lokuthola impahla ikakhulu izindlu lomhlabathi okumunyethwe kusisekelo sombuso welizwe kodwa kungalandelwa. Lanxa imithetho ephathelane lokulinganiswa kwamalungelo abesilisa labesifazane ikhona, izikhathi eziningi kutholakala ukuthi omama bangemuva kakhulu ngokuba ngabanikazi bomhlaba. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo. Abenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU bakhuthaza uhulumende kanye labamankampani ukuba bamukele okwenzakala emikambo okutholwa ngabantu kule mikambo lokuthengiswa kwempahla ukubizwa ngokuthi ngama market forces yikho sekuqondisa ukwenzakala kwezomnotho elizwe. Okuningi asikuzweni kuMavis Gamayi seHarare.
Abenhlanganiso yezisebenzi elizweni eZCTU bathi abahulumende labamankampani kumele bengaqhubeki beqinisa amakhanda bezitshela ukuba into yonke ihamba kuhle kodwa badinge indlela ezosebenza uqeda inkinga ilizwe elibhekane lazo. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi isimo eselizweni sesibangela ukuqansa kwentengo yempahla nganxanye iholo lezisebenzi lingakhuphuki.
So kuqakathekile ke ukuthi sivume iqiniso. Uhulumende akubona ukuthi angazake aqhathe ngomunwe kumbe ngaba ngama employers ku private sector bengaqhathi ngomunwe ukuthi hayi umkambo ke uyalaka ibond. Sasivele sikukuchile uqaleni ukuthi ayisiyo mali. Sivele sikhulumile phambilini ukuthi izisebenzi nje kazidimande ukubhadalwa ngeAmerican dollars. Umkambo uyakhokhela kumkambo uyajenisela ukuthi kufunakala imali elohlonzi olunjani phambili.
Wengeza umoyo ethi kungalesi sizathu abenhlanganiso yakhe bekubona kufanele ukuba izisebenzi zihlawulwe ngedola lemelika.
So kufaneleke abantu bevume ukuthi umkambo ufuna imali elohlonzi iAmerican dollars. Akusimangalisi ke thina nxa sibona izisebenzi zikahulumende besithi bafuna ukubhadalwa ngama American dollars ngoba phela ama services wonke nje emkambo kungaba yimithi ezibhedlela ukwelatshwa ngabodokotela okuningi nje abakufunayo empilweni yabo ku American dollars.
Lenkulumo igcizelelwe inkokheli yenhlanganiso yezifundi zemakolijini lema university eZimbabwe National Students Union ZINASU unobhala jikelele weZinasu umnumzana Ashley Funye uchasisa ngombono wabo njengezifundi
sithi abantu bakuleli kumele baqale especially ama youth ngoba yomele belungiseleli kusasa lawo kumele organize sibone ukuthi siyalungisisa izwe lethu because umongameli uthi the country ivuleke for business but ithina sibona imadness so yikho sifuna ukuthi sihlanganeni ngoba yena wangena ngoNovember and up to November lo ubuye sekhona sekuqalisile kathesi akula nto ayenzileyo njengama youth so kumele siqalise ukuquestion igovernment so kumele siqalise ukusebenza ukwenza ukuthi igovernment la ibe accountable igovernment iqale uaddress ama priorities abantu rather than uaddress ama priorities ayo
emkhosini owenziwe ngempela viki wokunanza iminyaka elithumi lathoba munwemunye ibandla leMDC labunjwayo enkundleni yeGwanzura Stadium eHarare abasakhulayo benhlanganiso yeZinasu leyetha jamuka sesijikile bakubeke sobala ukuba bafuna achiye umsebenzi umnangagwa lequla lakhe labaphathi intambo ngoba sebehlulekile ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis gama
uqolo balaleli okakathesi ke sesingena kudaba ebesikhulume ngalo olwabesifazane bakobulawayo abakhuthazwa kulandelwa ngokugcwele kwemithetho ebanikeza ilungelo lokuthola impahla udaba ke siluphiwa ngubathabile Masuku
Emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso yeTransparency International Zimbabwe kuphume ukuthi abesifazane bayancindezelwa ekutholisweni umhlabathi obiza bona Isilinganiso esilithumi lasithupha ekhulwini i 16% samasimu yiso esisezandleni zabo mama okuyisilinganiso esincane kakhulu Ekhuluma ngemva komhlangano lowo unkosazana Sukoluhle Ndlovu uthi omama abalalwazi olwaneleyo endabeni zomhlabathi
omama yibo abangala information ekwaneleyo bagcine besehluleka ukuthola ukuthi ama estates nga obaba sebedlule bayenelise ukuthi bawalo baba register omama babe bengela mali ekwaneleyo njalo futhi lokuthi bathole iland emakhaya umuntu ongumama uvamile ngeculture yethu ukuthi omama kabamelanga babe ngamaland owners ngenxa yokuthi ngendulo vele obaba yibo ade kumele baziwe kungabantu ababele babele yibo bababa isigaba even le land
kule migoqo eminingi ehlangana labo mama iningi layo itholakala kubo mama abachadileyo abacina bengelabufakazi bokuthi bangabanikazi bezindlu abahlezi kizo lomkabo
Omama kabazi imehluko yemtchado ngaba yazi ukuthi imtchado leyi iminjani ukuthi inzuzo kamama kuyini emtchadweni lanxa ethengi indawo yakhe ukuthi ubaba nxa sebehlezi bebonke kumva kuthenge bebonke kuthoni le mali yokuthi baye register ama properties abo ngendlela eyiyo ubaba yenelisa ukuthi abe nabo mama abaningi kodwa ehlule ukuthi alungisele omama bona labo kumbe umama yena lo avele ehleli naye lalapho nga umama elotsholo kwesikhathi izihlobo ziyamphika ngoba uyigala umtshado lwana ofunakalayo elizweni abese sithi umama ube lotsholiwe ezilobaba for 20 years ethe sehlezi layo ubaba kwehlula ukuthi kube lobufakazi obukwanileyo
intsha layo ikhala ngokuthi kayilalo ilizwi kulolu hlangothi ngoba labo balesifiso sokuthi babe ngabanikazi bomhlabathi amasimu loba izitanda zokwakhela izindlu osakhulayo umelusi Mpofu upha umbono wakhe
We are economically challenged. So when it comes to ukuthi sithu sikwanise ukuthola like ama stands, we discover ukuthi imali abazifunayo, le mali thina esingathi silayo, vele akuhambelani. So it makes it even more difficult ukuthi thina sikwanise la ukuthi sithenge ama stands lawani.
Umnumzana Njabulo Moyo, isakhamuzi sakobulawayo, uthi kuqakathekile ukuthi omama bahlonyiswe ngolwazi ngoba isikhathi esinengibo abaphila isikhathi eside ukwedlula obaba.
Ngathi mina siyananzelela ukubana lapho sivela khona njengabantu sivela endaweni yokuncindezela abesifazane ikakhulu emalungelweni abo okuba lezifuyo okuba lezindlu ukuba lendleko laba bangaziphilisa ngaso kungomlando wethu njengabesilisa ngoba singananzelela omama baphila isikhathi eside kulabo baba sokunganga ukuthi baba sebetshonile omama yibabasalayo mhlawumbe yindlu igcine sithathwa yizihlobo zakobaba kumbe igcine sithengiswa kumbe igcine sithathwa ngamakhansili lapho omama behlileke ukubhadala izikweredi sokungumlando ukuthi kathesi sithathe sibe nomlando wokuthi singenele kudaba lolu
okusamele kwenziwe ukuthi kube lokulingana kwamathuba abesilisa labesifazana ukuze kungabi lokuhlukunyezwa kwabesifazana loba ukwephulwa kwamalungelo abo iningi lithi kumele kungenele abenhlangothi ezichiyeneyo zempilo ukuze kuqondiswe lokhu omama bathuthukiswe ukufika esibangeni esifana labesilisa ikakhulu ekubeni lomhlaba obiza bona Inhlanganiso ye-TIZ ithi isebenza labo mama ukuthi ibahlomise ngokungaphathwa kuhle okwenzakala empilweni zabo emizameni yokubonisana labo ukwenqabela ukuqilibezelwa kwabantu bonke lokwephulelwa ilungelo labo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lei Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ivandla leMDC selilobele umsekeli kaMeya wedolobho lakobulawayo uCounselor Dinashe Gambarami limazisa ukuthi achiye isikhundla sakhe ngoba kwakuvele kufanele sithathwe nguCounselor kaWard 1 kulelo dolobha uMnumzana Mlandu Ncube. Encwadini elotshwe ngumabhalani wesigaba sakobulawa yokuleli bandla unkosazana Sibusisiwe Adams umnumzana Gambarami uphiwe amalanga ayisikhombisa kuphela ukuthi achiye lesi sikhundla. Amakhansila aleli bandla kwamanye amadolobho agoqela umeya weVictoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini abhekane lesimo esifanayo. Umnumzana Chamisa usanda chasisa emhlanganweni omkhulu werali yaleli bandla ngempela viki ukuthi kwakufanele amakhansela alandele izinqumo zebandla lakhe ekukhetheni omeya. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba olukamnumzana Gambarami usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Edwin Ndlovu umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC kobulawayo.
Siphuma nje kukhetho oluphelileyo lolu. Iphathi ke yabiza laba bafuna ukuthi babe ngusodolobho kumbe abasekeli ukuthi babuye ke kuma interviews eHarare lama CV abo. Iphathi ke yasikhetha ukuthi uCounselor uSolomon Mguni abe ngusodolobho wakobulawayo, uCounselor uMlandu Ncube abe ngumsekeli wakhe. UGambarami ngomunye laye wayefakile iCV yakhe ngomunye wayinterviewile. Yikho ke wase khuluma ke laye lamakhansela wasebemnomnetha wasengena ke ngayisuye. Yikho ke usekusalwe local government ke usesiluzizidayi ubhale ugwalo ebhalela iprovinsi yakobulawayo esikiyo lapho kusebenzela khona uGambarami ukuthi ke simtsheleke uGambarami simnike amalanga ayisikhombisa kulandela iresolution ye-National Council ukuthi ayehle ekubeni ke ngumsekeli kasedolobho edolobho lakobulawayo. Ungene ke uCounselor uMlandu Ncube nguye owayekhethwe libandla ke letho leMDC. Uyitholile ke uCounselor Gambarami izolo ntambama ke incwadi evela kuprovince. Sesikhangelele ke ukuthi ngamalanga ayisikhombisa nalawa aphiweyo abe sehlile esihlalweni sokuba ngumsekeli kasedolobha.
Kungani le incwadi ilotshwa kathesi?
Inhlelo bezisiba ziningi yasisenzakala ngoba eyavela ke eHarare kumbaba uSisili Zidayi ke yayibhalwe mhla ka-9 ke October umfumfu. Thina ke saphuza ke kuyithola njengeprovince. Kela ngase siyitholile inhlelo bezizinengi. Akhumbula ukuthi ke besilohlelo eHarare ngempela viki lapha dese siyakhumbula khona ukusungulwa kwebandla lethu leMDC. Yikho ke sesesivela khona ke sasesibona kufanele sasesibona ke njengoba sikhona sonke kwenze lokho ngoba ke le mhlangano bengahlaleki abaningi abakuprovinsi bango-honorable bangama-MPs baseHarare. Amalanga ayisikhombisa aqala ukubalwa kusukela izolo ngomvulo.
Siyananzelela ukuthi izakhamizi zakobulawayo zake zatshengisela zisithi bafuna umuntu ovela kulelo dolobho.
Thina njengebandla leMDC we are a non-racial, we are a non-tribal political party. Ngoba ungakhangela la ukambaramo umuntu ozalelwe wakhulela konapha koBulawayo. Yikho ngabandulwa ngayiphi indlela. Lanxa ngalo kungukhumalo obengenile ebezatshelwa ukuthi okhethwe libandla ngumlando ncozi.
Alo ke umnumzana Edwin Dlovu umsekeli wesikhulumelisi abandla leMDC koBulawayo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo.
Yebo 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 mtsakazo muhle mina nginquma igobe umsakazo weStudio 7 ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo labasakhulayo olwe The Connection ngo 8 ntambama lamhlanje kuhlelo sixoxa labatsha baseZimbabwe abakubhizimusi ngesimo somnotho elizweni nanti thuba kini abatsha lokupha imbonweni ngomumo womnotho welizwe uyalivumela na ukuthi liqale amabhizimusi angalilethela inzuzo esuthisayo ngena kuhlelo usho umbono wakho ngodaba lolu thumela umlayezelo ku WhatsApp unombo lezithi 0012024650318 ungasixhuma njalo enkundleni yokuxhumana lokuzilibazisa eFacebook ekhasini lethu LFBOA Ndebele masidibane ngo 8 PM ntambama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli benhloko kahulumende yakwele Sri Lanka osanda kumiswa umsebenzi ngumongameli Maithripala Sirisena zitshengisele zifuna idale lephalamende lihlale ukuze lixazulule isimo sombusazwe esingamanga kuhle kulelo lizwe. Umongameli Donald Trump wele Melika uthi usezaphuma lesinqumo sokuvimba abantwana abazalelwa eMelika ngabazali abangelangwalo zokuhlala elizweni okusemthethweni ukuthola ilungelo lokuba isizalwane seMelika ebizwa ngokuthi birthright citizenship. Umhlangano owenzwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lenkokheli yabosomabhizimusi esigodlweni sakhe iState House eHarare izolo wamukelwe ngabanye kodwa abanye ngabathi lumhlangano uveze obala ukuthi uMnangagwa sephelelwe ngumphako kumizamo yokuvuselela umnotho welizwe oqhubeka usiya nganxele. UMnangagwa kaphanga macebo ukuthi kwenziweni kodwa waqinisa elokuthi uZulu labo somabhizimusi akumelanga bethuswe yikuthi lasiphi isikhathi imali engasodola leMelika iza kuba ingasasetshenziswa. Kanti kungani uMnangagwa engatshelanga usomabhizimusi ukuthi kwenziweni? Usephelelwe ngumphako mpela na? Lo ngumbuzo esiwubuze umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF.
Well, umuntu otsho njalo kumele azibuze ukuthi yena usenzeni ukuthi kona kube lempumelelo njalo kube lengqubela phambili ezonotho lelizwe leZimbabwe. Umkhonomo wethu uzama uzasebenza nxa aluba wonke umuntu ekwazi ubana kona ulento yokwenza nokuvuselela lowo mkhonomo. Akusoze kwenzakale omunye edonsela egangeni, omunye edonsela endleleni, omunye ezimele nje kuphela egoqe izandla zakhe. So lesi sikhathi lithuba lokuthi uzibani zozibani azizwe yena ebuza ubana mina lapho engikhona, lapho engisebenzela khona, lapho engiphilela khona ngiyenzeleni ilizwe leZimbabwe.
Kodwa usomabhizimusi wakoBulawayo umnumzana Matson Hlalo uthi sokulempawu ezikhomba ukuba umthwalo unzima kwezomnotho kulalokho owakucatshangelwa ngabaphethe intambo zombuso.
Hayi, ekukhulumeni baba Gandhi ukukhuluma kulula kodwa kulapha phansi kuground ebantwini kunzima and kukhanya kungela light at the end of the tunnel. Ngoba nxa ukhangele nje yonke indawo into lokhu ezitshintsha, kwenye indawo sokuthengiswa ngama US dollar, nxa ungela US dollar times ngo 3 imali omele uthenga into yakhona le yabiphethe nge-US dollar. So ekukhulumeni lokwenzakala phansi akufanani.
Uhlalo uthi imizamo esetshenziswa ukuvuselela umnotho welizwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ayehlukananga laleyo eyayisetshenziswa kumbuso kamnumzana Robert Mugabe.
System ekhona isebenzayo la iyafanana le system eyayikhona kudala. So kunzima ukuthi umuntu athi yena into zizaguquka yona i-system lokhu iyiyo zi-same system. Look at ukuthi mina mbona kufana le lo muntu ozama ukujuice i-juice card eseyajuswayo kudala. Akusoze kula lutho leyowenzakala unless and until kubonakala ukuthi sokusenziwa izinto ezintsha and into zakhona zenze labo abalemali babe lethemba lokuthi for sure izinto seziguqukile. Aphandle kwalokho ngoba kathesi kunje akula even one investor ofongabuya obuyayo esuka ebantu endaweni njengeSouth Africa esingathi thina ngama neighbors ethu akula even one.
Ungalwa impi yenkululeko unkosikazi Queen Maligwa uthi osekuphazamise ukuthuthuka komnotho ikuthi inkokheli iyakhwaba ihuquluza inotho kungakhathalekile lokuthi uZulu usebuzimeni obukhulu njani.
I'm very, very disappointed baba ngesimo esikhona elizweni. Njalo nje ukunanzelela ukuthi lobusela obukhulu buyavumbuluka lapha lalaphaya okutshengisela ukuthi abantu laba abasikhokhelayo bonke ngamahumutha akula namuntu wakhona oyedwa okhangela ukuthi thina sisebenze okunzima kangakanani. Thina we not selfish besisebenzela isizwe ukuthi wonke umuntu akhululeki sifanane sidle ngokulinganayo. Kodwa ungakhangela kathesi kulabanye abantu abaselected ukuthi kumele baphile and those few individuals yibo abasebesenza ukuthi labantu bethu lobuhlobo bethu bonke bubaleke buchabalale kuye ngaphandle kwamazwe. Abanye njengoba ngatsho lakudala ukuthi abantu bethu bonke nabantu bokufana bethu bonke sebengabafana benkomo kambe abantu bethu bazoze bayithele nini imisebenzi. It's so disappointing. Ungakhangela kathesi mashopu akunalutho. Islogan kuthiwa Zimbabwe is open for business. Which business?
Umongameli Mnangagwa uthembise osomabhizimusi kade besemhlanganweni wayizolo ukuthi ubunzima obukhona buyedlula nje ngokuphazima kweso ngoba uhulumende wakhe uselamacebo angahlenga ilizwe. Iningi lezizalwane zeZimbabwe eselihlala eBritane seliqalile ukuthengela izihlobo labangane ekhaya ukudla okufana lamafutha okupheka i-cooking oil okungatholakaliyo lula eZimbabwe lempahla zokugqoka ukuze ikhisimusi ibe mnandi. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usipha lolu daba ngokugceleyo eseBritane.
Udubo olukhona eZimbabwe lwenza ibhizimusi yokuthwala impahla zisuka eNgland zisiya eZimbabwe itholise abaningi inzuzo enkulu. Sokona omalayisha abathwalela izizalwane zeZimbabwe impahla bezisa kuzihlobo labangane ekhaya. Umnumzana Victor Manyora ngomunye walaba omalayisha osebenza eseNgland.
Omalayisha abakho eGoli kuphela, lase UK sikhona. Nxa ufuna ukuthumeza impahla eZimbabwe noma yipi indawo eZimbabwe, khuluma lathi. Inamba zami eze UK ngitholakala ku +447440388939. Noma yini elifuna ukuyithumeza kusuka eUK isiya eZimbabwe siyathumeza.
Omunye njalo umalayitha umnumzana Wellington Mdlongwa.
Bafuna ukuthumela impahla ze Christmas, Christmas groceries or anything else you wanna send home, either for the charity, for anything, siyakwanisa ukulithwalela. For abafuna ama drums, siyakwanisa ukulethela ama drums at an extra cost. Siya deliver ekhaya door to door. If lifuna ukucheka iFacebook page yethu, it's Mthwakazi Shipping. There is all the information that you need and the prices akhona khona lapho.
Unkosazana Dawana Moyo nguye yedwa emulini yakwabo ophandle kwelizwe njalo isimo somnotho senza abangakibo bakhangelele kuye.
Futhi indlala lonyaka ekhaya abantu bekhaya bakhala ngedlala. Kunje nje lami ngidinga umalayitha wami ukuthi ngithumele impahla lami ukuthi ziyefika ngikuthi sifike ikhisimusi labo abadala bethole ukuthi ukudla sekufikile ngoba hayi bakhala kakhulu abantu bengendlala ekhaya uthiwa kulalutho sesikhalela nje ukuthi ngayi isimo siyatshintsha bakithi.
Unkosazana Zanele Moyo ngomunye owayezondiswe impumela yokhetho esithi kasathumeli izihlobo ukudla kodwa uthi seguqule umqondo wakhe ngoba engafelwa izihlobo ngendlala.
Hey abantu bekhaya baze bathwala nzima imali khona ezikhwameni kodwa beswele ukudla kithi sesize sidinga bomalayisha base-England ukuthi bahambisele abadala ukudla kambe ilizwe linjani ukhalele upresident omutsha lanalele.
Kusobala ukuthi uhlupho lokuswelakala kokudla lemali ekhaya sokubamba ngamandla izizalwane zeZimbabwe eziningi ezisemazweni ukuthi zicabange kabili ngokuzwela abasekhaya ngokubathengela okumele bakuthole empilweni okungelula ukuthola elizweni njengoba nakulokusilela kwemali ingatholakali emabhanga laloba umuntu elayo. Imele Studio 7 eLondon, igama lami nguyezwa Jesus Banda.
Ugatsha lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwezemvelo i-Environment Management Authority isikhuthaze uzulu ukuba aphathe kuhle iganga angalitshisi mahlayana ngoba kulakho ukuphazamisa imvelo. Okunenga sikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekobulawayo.
Amapulazi amaningi ezweni achisiwe ukuthi lemadolobheni lakho abantu bachisa iganga mahlayana osekubangele ukuba abohlangothi lukahulumende olubona ngezemvelo olwe-Environment Management Authority i-EMA basungule umkhankaso wokukhuthaza abantu ukuba behlukane lomkhuba wokuchisa iganga mahlayana ngoba kudala ingozi. Umqondisi we-EMA eMathebeleland North unkosikazi Chipo Mpofu Zuze uthi khathesi isikhathi somlilo ngakho baphakathi kokukhuthaza abantu ukuba bangachisi iganga. Ethi baqale ngokufundisa ikakhulu abalimi indlela zokuvikela ukumemetheka komlilo.
Singakhangela khathesi isikhathi somlilo. Isikhathi somlilo ngemthetho weZimbabwe siqalisa samhla ka 31 July kusiyagcina October, but ngenxa yokuthi izulu seliphuza ukuna sithi sigcina ngesikhathi sithola izulu lakuqala. Yilo uhlelo esigijima ngalo khathesi ekade sikwenza siqalise umlilo ungakaqalisi ufundisana labalimi ukuthi bayenqabele indawo zabo emlilweni yendle. Besibakhuthaza ukuthi babe lendledlana lezi ezithiwa ama-fire guards ezivikela umlilo.
Unkosikazi Mpofu Zuze uthi umlilo muhle uma usebenzisa kuhle kodwa ungaba yisitha njalo bakhona asebethe bafa bebulawa ngumlilo weganga.
Umlilo muhle ngawusebenzisa ngendlela efaneleyo kodwa umlilo ungaba yisitha. So isikhathi esiningi iminyaka edlulileyo le abantu abaningi bafile ngenxa yemlilo, abantu abaningi balahlekelwe izimpahla zabo ngenxa yemlilo, abalimayo bona laba amapayipi abo ama-irrigation adula kangaka atshiswa yimlilo. And okunye futhi esikubonayo ukuthi ukutshisa ukuqalisa imlilo kuyalwisana lenhlelo zikahulumende. Uhulumende ukhathesi ufake imali eningi ethenga inkomo enika abantu esithi i-common livestock, amadlelo engatsha inkomo lezana ziyathola ngapho ukudla.
Iningi labafuya inkomo baphakathi kodubo lokungabi lamadlelo ngoba abantu bechisa iganga mahlayana. Loba nje i-EMA iphakathi kokufundisa uzulu ngokuphatha kahle iganga, iningi lamapulazi lamagceke kuchile, izifuyo ziyacuba ngokuswela utshani. Abe-EMA baqhubekela phambili bekhuthaza uzulu ukuthi engachisi iganga njalo ozatholakala esenza lokho uzabotshwa ajeziswe kanzima. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wothi sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Abesifazane bakobulawayo bakhuthaza ukulandelwa ngokugcweleyo kwemithetho ebanikeza ilungelo lokuthola impahla ikakhulu izindlu lomhlabathi. Abenhlanganiso ye-ZCTU bakhuthaza uhulumende ukuba amukele kwenzakala emikambo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, igama nguChris Gandhi.
Siyalibonga
ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.